Endabeni zethu lamhlanje lilokhiphi Stube. Kulezizalwane zeZimbabwe ezithakazelela ukukhethwa kukamnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumongameli webandla le-African National Congress kwele-South Africa. Umnumzana Christopher Mthwangwa uthi akula ongamisa uGeneral Constantino Kuvea Chiwenga ukuthi abe ngumsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sizahlolisisa uhlelo lwe-biometric voter registration exercise olwenziwa yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission osolungezelelwe. Inkampani emba igolide iVumba Chikwe Mine inika abantu asebekhulile izibuliboco zekhisimusi. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende weZimbabwe asebenzise imali yebhajethi yomnyaka ozayo ukuthi akhathalele abantwana. Ilizwe leZimbabwe seliyingxenye yenhlanganiso yeFreestyle Football Federation. Sizalinika okuningi ngodaba lolu. Kulakude kulamhla kuhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokwenzakala elizweni leZimbabwe kwezombusazwe lezenotho. Kambe abasakhulayo balubona njani udaba lolu? Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 011-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi le VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.